angiyadawuta mina ngiyathandabuza ukuthi kahle kahle sibili yizanu PF ngisamelele ukuthi sizwe abantu laba bezodlakela nxa bebotshwa babotshwe kuzwakala ukuthi ngabantu abajongene singakhohlwa futhi ukuthi layo izanu PF ikhona eyinye yayo abaphakathi kwezanu PF abangamthandiyo umnankagwa ikakhulu abantu G40 angabe zanu PF phela la G40 zanu PF bayanelisa ukwenza udlakelo olunje ukwenzela ukungcolisa umongameli umnankagwa. So unless kuze kucace kubotshwa abantu kuproveke ukuthi abantu ababotshiweyo ngabe zanu PF mina angikabi convinced. Bese kubuya futhi kube le ndaba yokuthi abantu be-MDC labo bayalwa bodwa. Sibonile lapha kukhulunywa ngama-faction akabithi eMasingo vele siyakwazi ukuthi akuqali i-MDC alliance ayiqali ukuba lodlakela. Ngo-2019 kuthe langothi ukuthi kusenziwa ama-structures vele kwakulodlakela olukhona kuliwa i-committee yabogumbi labanye babo kwaliwa akuqali ukuthi i-MDC eMasingo babalwe bona bodwa.
Ngokubona kwakho kuyini okungaba kubangela ukuthi kube lodlakela olunengi kangaka?
Imbangela yodlakela lolo lukhona yikuthi abanye abantu sebejombile, abanye abantu abala relevance, abanye abantu badinga ukuthi international community ibazwele ukuthi zanu PF iyabahlukuluza. Bona bebodwa kabala strategy sokunqoba ukhetho, abantu be-MDC Alliance abala strategy sokwehlula izanu, abantu be-MDC Alliance bebesilwa bona vote. Futhi akumangalisi ngoba sibona uNumzana uChamise Dobha abantu abanjengabo Foweto Promise Mkhwananzi ebafaka ku-National Executive vele siyabazi ukuthi ngabantu abajayele ukwenza ama-protest bathi sokujamukiwe abanye bakhona baceda labo bathola imali zamadona bazivele. Futhi akuqalisi ukuthi kube lento enje ngo-every time nxa kuza kuba lo mmeli we-United Nations obuye elizweni ukuzokuchwayisisa ngokwenzakala elizweni bahlala besenza njalo abantu be-MDC Alliance. Ngo-2019 sabona omagombeyi bezi-abductor thina abantu ababaye bamathebelendi siyasazi isandla sezanu izanu lapho i-abductor ekhona ungabuza kithi siyakutshela ukuthi sinezihlobo ezi-abductor ngo-1984 lanamhlanje lokhu ezi-abductor lokhu esingakwazi ukuthi zinga lokho abakwenzayo ukuthi kuthiwe uDr Peter Magombeyi u-abductiwe usethethwe sethunjiwe senyamalele ayethutsha egqoke iyembe ayinweyo ehlekelela elefoni egcwele umlilo singakhohlwa ukuthi laye uchamisa futhi ngo-2019 ukuwa wakwenza esemarondera laphana kwathiwa si-abductwe emoteni yakhe sokulabantu abenzeni yige ngoba kwakuzabuya u-envoy we-United Nations. So akuladlakela olukhona ngamagemu enziwa ngabantu be-MDC Alliance. Engithanda ukuthi uZulu abekwazi ukuthi ngikhuluma from experience abantu be-MDC ba-alliance bale-capability yokwenza khonokho besenzela ukudinga i-international sympathy.